ngibona ngathi luhambile sibili ngoba angithi uzamile esebenzisa abachuchisi bakhe ama lawyers akho ukuthi lwehlukiselwe phambili lususwe kumbe lapha eManhattan eNew York luye kwenye indawo, wazama indlela zonke azilamuleyo, wathethisa wakhuluma lokho lalokhuyana, kodwa ke hayi kukhanya ngathi kwehlule wonke. Kuyaqala sibili ukuthi uzatholisiswa lapha eManhattan.
Ye, ngasikhangela udaba lolu, ubonani lungenzani nxa sihlolisisa ezokhetho? Kambe ukuthi kungamuthi mbijana kumlimaze kancane?
Ya, ukuthi kumlimaze, ikuthi yena ngakubona ukuthi kungamlimaza, kodwa ke kungamlimaza ngendlela yokuthi angithi nxa uyisibotshwa usuyisibotshwa. Konoko ukuthi ngokuqala ukuthi upresident abe yisibotshwa America, lokho kwadabuka iAmerica. Uyatsho okunye ebantwini. Then bese kusithi okunye indlela azakhuluma ngayo kuzakwenza abantu abaningi banqundeke ngemva kokuphiwa kwakhe isinqumo sakhe, ngaphandle kokuthi akhuthwe kuthiwe khona hayi awutholakalanga kule cala. Nxa ngatholakale le cala, hayi mbona ngathi kuza thinta kancane.
Ye, abantu ke kanye kulabanye phela abathi loko icala langkhona leli liphongudingwadingwa nje akula lutho la uyakhuluma khonokho.
Akula cala elidingadingwayo ngoba angithi yena la kwesinye isikhathi uyazithengisa ngoba ukwakhuluma phambili ngale wathi yena kabhadala ama-taxi ngoba yena uhlakaniphile kakhulu. So-ke lapha akusekukuthi kunguye ngokuye, yena utholisiswa nalokho okumele ukuthi akwenze angakwenzanga ukuthi abhadale ama-taxes kumbe akhulume konke alakho ngenotho yakhe ukuze abhadale ama-taxes. Angikholwa ukuthi liyadingadingwa khonapho.
Ye, khonokho nje ukuthi nxa sikhangela kula khonokho ukuthiwa wabhadala umama wenza imisebenzi yakhe ezocansi lapha, kutsho nxa ukuthi umuntu omdala ethonisiswa ngicalele nje
khonokho lakho yikho okumthayayo, ngoba angithi sasikhona lapha ngo-2016 laphana kuvela lokhu, wasekhanya ukuthi ekubona ukuthi hayi kuzamlimaza ekuthini aphumelele ekhethweni, wasesenza khonokho abamthonisisa ngakho ukuthi abhadale lezi zimali ngasese ukwenzela ukuthi lwano owesintwana angazakhuluma, ngoba wayesesiyakhuluma phela lo owezintwana ukuthi ufuna ukuthi abe ngupresident kodwa wangenza lokhu lalokhu lalokhu.